iconstitution yethu vele iyachasisa vele ku-section 44 ukuthi ngumlando kahulumende ukwenza ukuthi amalungelo abantu they are protected, promoted and respected and defended. So uhulumende akumelanga ahlukuluze abantu and abantu belelungelo lokuhlangana i-freedom of association, i-freedom of assembly, abantu bayavunyelwa civil even ama-organizations ayavunyelwa ukuthi abahlangane beplana ukupromota i-development in partnership le government. So nxa abantu bengahlangana and then bephinde njalo bebotshwe uhlukuluzwa kunalokho and akukho emthethweni and siyabe sithi sifuna ukuthi uhulumende at least promote lokuphrotekta amalungelo abantu.
Uhulumende uthi ababotshiweyo laba bebezama ukugenqula umongameli Mnangagwa embusweni lingabafakazela likulandule lokho lithayisiko?
Hayi, thina siyabe sisebenza lamathila amagqwetha ama-members ethu, you know, baya bemele abantu ukuthi at least ama-charges ankona they will be, you know, abantu they will be set free at court and things like that. But esikutshoyo thina yikuthi thina sithi thina when ama-NGOs behlangana, you know, be-attend ama-meetings, khonokhuyana kuyavunyelwa uku-associate loku-assembla. It's part of the work in terms of promoting development. In terms of ama-charges estate, well, that will be left to the court to decide ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Bakhona abathi ngokubotshwa kwabantu lokhu ungani akusela mahluko phakathi kukahulumende kaMgabe lokaMnangagwa. Lingathini ngalokho?
Hayi, thina lapha asiko ukuthi siyenze i-comparison yanaleyo. Esikutshoyo thina kuphela yiko kunalokho okokuthi thina esikufunayo ukuthi uhulumende at least aprotect amalungelo abantu. Abantu nxa beyenza ama-gathering kumbe beyenza kunalokho kokuhlangana njengama-NGO lama-organizations lama-human rights defender, umsebenzi wonalowo it's not criminal activity ukuhlangana. Uyabona, kuyavunyelwa even when we look at amalokuzene ama-international treaties ayavumela ukuthi abantu ama-organizations zahlangane, you know, abele ma-meetings to promote lokusupporta even i-work ye-government.